ayo wamukele impumela yomthethwandaba owe Constitutional Court ngemibono ehlukileyo. Iningi lisithi umahluli omkhulu waleli dale uJustice Luke Malaba ugcizelele kulokho obekuvele kwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eyezek ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi kumele abantu bamukele osekuphume edale.
Ngithi njengoba idale liphezulu lapha eZimbabwe selikhulumile, akula okunye esingakwenza osekusele ukuthi sikwamukele, kungakhathalekile ukubana siyathokoza ngakho kumbe kasithokozi ngakho, ngoba vele sazisa ukuthi idalo ngase lithe laphawula ayisikho ukuthi wonke umuntu uyabe ezathokoza. Kodwa ngilusizi ngizela abantu beZimbabwe, ikakhulu laba abasemadolobheni ababengayivotelanga iZANU-PF, sikhangele njalo ukuthi izeki yatshintsha kathathu ama-results alolu khetho, besikhangele ukuthi mebe idalo liphezulu ngathi ukhetho lolu luphindwe okwesibili ukuze lo ozakhethwa aphume ngokucacileyo, ngoba nalowo kuthiwe nguyonqobileyo abanye bayakhonona ukuthi ukhetho lolu aluhambanga kahle. Kodwa njengoba sekuvele sekukhulunywe lidale le-Constitutional Court, akulo esingakwenza, sesikucela kuMnangagwa ukuthi kazame ukuthi abone ukuthi iZimbabwe iyasebenzela abantu, ngoba abantu beZimbabwe kukade bahlupheka kusukela ngo-2008 besiya ekhethweni bekhangelele ukubana izinto ziguquke empilweni zabo, kodwa ilizwe beloke litshona litshona kwaze kwafika ukuthini umgabe akhutshwe. Kodwa lanamhlanje asazi ukubana njengoba izanu lokuyiyo esiphethe ukubana ilizwe leli liza kuya ngaphi, besimcela uMnangagwa ukuthi azame ukuthi abone ukuthi ilizwe leli liyasebenza.
Umnumzana Farai Dixon yena usole ukwahlulela kwaleli dale kanye lokusebenza kwezeki.
Angithabanga, but Chief Justice anje nguyo ogcina umthetho weconstitution. Ukubona kwami ngibona ukuthi yena uChief Justice he spent too much time ekhuluma ngendaba yokuthiwa figures are not important. Nxa izek yatshintsha ama-figures, nguba nowanika izek ilungelelo ukuthi betshintshe ama-figures. So anyway, sebenze i-judgment yabo, singathini thina singabantu abavotayo sayenze iparty yethu. So into esiyisolayo kakhulu ukuthi angiboni ukuthi iZANU-PF izakwanisa ukuyenza into esicabangela yona, ngoba ngabantu abadala. Maybe singabona e-cabinet yabo ilabantu abancane under 40 to prove a point that this is a new dispensation.
Osakhulayo wakobulawayo uLungelo Ncube yena uthi akalangisolo ngempumela ye-Concord, kodwa uhlukuluzwa izijeziso zenotho ezizaqhubeka.
Hayi, na anginansolo kakhulu kokukhona. Wento owuyinteyo sesikhangele ukuthi qhubekisele phambili ayakhe iZimbabwe nje, ibe iZimbabwe lemsebenzi, iZimbabwe lemfundo. Kodwa sazi khonapha ukuthi ema-sanctions kuzayenziwa njani ama-sanctions.
Ilunga leZANU-PF unkosikazi Rosemary Chitobori ngomunye wabajabulela impumela yeConcord.
Concord sithina vele sasiwinile, noma kuyikuthi vele kusuke sibambaniswa nje ngokuthi umuntu ngeke avume ukuthi yena udliwe, kodwa thina siwe sisingile, sibe siwinile. Ama-election it was free and fair.
Amalunga ebandla elibusayo bahle baqala ukujabula kobulawayo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umkhokheli weZANU-PF. Amapholisa ebezulazula ehlomile enezimota zamanzi alumayo zimile ebulawayo Lights City Holker Park, elinde ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela, kuthi emigwaqweni emikhulu yakobulawayo yonke engena edolobheni amapholisa ebevimbile ngenkonxa kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.